Ekhuluma lequla la bezimbabo eJohannesburg umqondisi wenhlanganiso yeCSCJF unkosazana Abigail Mphambi uthe kuyadanisa ukuthi abafakwe ezikhundleni zezombusazwe sebefundise uZulu ukuthi achithe isikhathi sonke elwela ukuthi bangene ezikhundleni eziphezulu. Unkosazana Mphambi ufuna abasemazweni bancedisane labaseZimbabwe ukubamba ngamandla ukuthi labo abakhethiweyo kusuka kumongameli welizwe, abameli bedale lePhalamende, omeya lamakansila benze umsebenzi abawukhethelwayo, hatshi ukuphosana ngaqatha kubangwa isikhundla. Othumzabalazo owasungulwa ukuze kulwelwe impilo kaZulu usuphenduke waba indlela yokuphucula impilo yabasezikhundleni.
Abantu kabaseni okunye ababhekane lawo kumbezi futhi abakucabangayo ngaphandle kwepolitics. ETC. So, 38 years after independence, ukuthi belonke sifuqwa ama-politicians, besenza ukuthi silwe kumbe silwele bona, hayi, lokho sithi hatshi.
Wabona uqoqo kwenhlelo zalihlanganiswa emazweni uMnumzana Mehluli Dube uthi njengenhlanganiso bafuna ukuqeda umkhuba ukuthi izinto zonke ezihluphayo kukhulunywa ngazo nxa kulokhetho kuphela, kuthi iminyaka yonke ichithwe sekuphikiswana ngokuthi ngubani onqotshiweyo kumbe onqobileyo.
Sifuna ukuthi each and everyone abe involved kwezomnotho, lapha hleli khona abe nenhlala kahle, abe nempila kahle, sihlukane nokubhekana nokukhetho lokho.
Wabona ukuhanjiswa kwenhlelo zenkampani ye-All Diamonds kwele South Africa, unkosazana Lisakazi Maphoma, laye ukhuthaze abeZimbabwe abasemazweni ukuthi labo basukume balwele ukuphuculwa kwempilo kaZulu, bengameleli ukwenzelwa izinto yilabo abasekhaya. Inhlanganiso ethi sesedlule isikhathi sokuthi iZANU-PF ikhale nge-Movement for Democratic Change, kuthi njalo MDC layo ikhale ngeZANU-PF. Ithi ZANU-PF yiyo ekuhulumende, ngakho ke ayibe leqiniso lokuthi uZulu uthola konke okufuze akuthole kuhulumende. Ithi ngokufanayo MDC yiyo ekhokhela amakansili emadolobheni, ngakho kufanele ibone ukuthi izakhamizi ziyakuthola konke okufanele zikuthole. Ngimele Studio 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Nhlapo.